Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Elingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 24 Nhlangula 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebetholakale belegcikwane lecoronavirus eZimbabwe selikhuphuke laya kwabangamakhulu edlula amahlanu 525. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisithiyagalolunye 9.3 million.
Asikhangeleni sibone njengoba yasigolomba babengxenye sizadinga imikhonto lezinduku, thina hhashi siza kumala abantu siye ebantwini njengoba inhlanzi iphila la manzi, thina sesiya kuma-structures sesiye ebantwini.
Abe-MDCT babika ukuba abe-MDC Alliance sebekhweze emthethwandaba we-High Court udaba lokumisa ukuqutshwa kokhetho lwama-by-elections, kodwa abe-MDC Alliance bayakulandula ukuthi benze njalo.
Kusukela mhla 19 bethole i-report ukuthi amanzi lawo ayele problem ayenuka amasuwa. Kusukela lapho uzobuye namhlanje impendulo asikayitholi kubo. Bona lokho becathe behambe besethengisa abantu izingadi, besethengisa abantu imithombo yayivele ikhona nini lanini. Yathi nalokho akusiphathi.
Uhulumende usethembise izigidi ezedlula eziyisikhombisa zamadola $7.4 million yokuphathisa kunhlelo zokutholisa idolobho lakobulawayo amanzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba basacubungula ukuthi abantu abathathu abafunyenwe bele coronavirus phakathi kwabalitshumi lantathu i-13 abatholakale belalo ngokutshona kwelanga langolwesibili bengabe beyithelelwe ngaphi sibili. Abalitshumi balaba bantu ngabagcinwe endaweni ezitshiyeneyo zelizwe kuma-isolation centers abaphindele ekhaya bevela kwele South Africa. Lokhu sokukhuphule inani lasebetholakale bele COVID-19 elizweni baba ngamakhulu edlula amahlanu 525. Abasinde kulesi sifo lokhu bengamachumi edlula ayisithupha 64. Asebebulewe yiso labo lokhu beyisithupha. Asebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi, lokhu laqhamuka eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amachumi ayisithupha 63,782. Emhlabeni jikelele abale coronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisithiyagalolunye 9,393,450. Kuthi asebebulewe leli gcikwane sebezinkulungwane phose amakhulu amahlanu 480,579. Abasinde kulomkhuhlane beyizigidi phose ezinhlanu 5,078,913. Kucho abenhlanganiso eye Worldometer. Emazweni ezwekazi le-Afrika sebebanjwe belegcikwane leli sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 324,696. Labulala inkulungwane ezedlula eziyisithiyagalombili 8,618. Kwasinda inkulungwane ezedlula ezilikhulu lengxenye 154,000. Kucho inhlanganiso ye-African Union.
Umsakazo we Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ngu-VOA Ndebele na ku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abebandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe babike ukuba abe-MDC Alliance ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa sebekhweze umthethwandaba we-High Court udaba lokumisa ukuqutshwa kokhetho lwama-by-elections okuzamele kukhethwe amalunga edale lephalamende amele athathe izikhundla zalabo abaxotshiweyo kuleli dale. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuvezwe yisikhulumeli seMDCT umnumzana Kalipani Pugeni emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe emahofisi nabo eHarvest House eHarare lamhla. UPugeni uthe amagama abamangalelwayo abalisa elikamongameli Emmerson Mnangagwa, ibandla leMDCT kanye lenhlanganiso ebona ngezokuqhutshwa kokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission ZEC.
Bafake i-court challenge yama-by-elections ukuthi bacela ukuthi kungabi lama-by-elections up until kuqedwe indaba yama-recalls. So sisazoye court ke siyoyi-challenge leyo ndaba leyo ukuthi sikwazi ukuthi senze kwenziwe ama-by-elections lapho aju khona.
Uthethe leli thuba uPugeni ukwazisa njalo ukuba bezoqhuba umhlangano we-extraordinary congress ngenyanga kaMpandula kuwonalo umnyaka.
Sivumelene ukuthi Extraordinary Congress izoba mhla ka 4 kusiya kumhla ka 6 September, kodwa sizohamba siyekhuluma laba ka health basitshele ukuthi ngempela singayenza yini le Extraordinary Congress anti yakwazi kule pandemic le corona. Kodwa if all things equal, yes, sizoba le Congress 4 to 6 September 2020.
Kodwa abe MDC Alliance bakulandule lokho. Isikhulumeli saleli bandla u-advocate Fadzai Mahere esithi kungasiqiniso lokho osekukhulunywa ngoba kungekho daba asebethe balukhweza emthethwandaba njengokutsho kwabe-MDCT laba. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Mafa utshele lumsakazo ukuba kuyayangisa okwenziwa ngabe-MDCT.
Asikhangeleni sibone njengoba yasigolomba bathe ngenye sizadinga imkhonto lezinduku thina hashi siza kumala abantu siye ebantwini njengoba inhlanzi iphila lamanzi iphile emanzini thina sesiya kuma-structures sesiye ebantwini abantu bebazaxakulula khona induku loxaxaxa.
Enye ingcwethi kwezombusazwe lokuhlalisana kuhle kwabantu umnumzana Mlindelo Amancishana uthi akaboni bengakwenza abe-MDC Alliance ukuya emthethwandaba ngoba kungaphezu kwamandla abo.
I-court yiyo esisenza ekufunayo, i-court yiyo esisenza eyakutshela abe-MDCT ukuthi yini eseliphethe intambo zombuso kwakathesi. So abe-MDC Alliance angiboni ukuthi kuyadingeka ukuthi bachithe isikhathi sabo behambisa indaba e-court ukuthi bayetshelwa into esobala vele ukuthi baza kwehlula. Abakukhulumayo akuloza oza kulalela.
Abe-MDCT bathi bazimisele ukuyaqondana labe-MDC Alliance emthethwandaba besithi ngoba abakwenzayo kusemthethweni njalo kukusisekelo sabo njengebandla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Izakhamizi zakoBulawayo lebezithe gwaqa enkundleni ye-City Club zihlaziya udubo lwamanzi osolukuzinga olwethusayo njengoba isihudo esibangelwe yilawo manzi sesibulele abantu abayisishiyagalolunye 9. Iningi labakade besemhlanganweni lo liveze ukukhathazeka okukhulu lisola umanisipala ngokungatshengisi ukuzinikela ukulungisisa udubo lwamanzi angcolileyo atholwa nguzulu osoludale ukulahlekelwa imphefumulo. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu ekobulawayo.
Kulabantu abayisitshiya galolunye 9 asebebulewe isihudo esiqhamuke kobulawayo ngemva kokunatha amanzi angahlanzekanga kulabangamakhulu endlula ayisikhombisa abalaliswe esibhedlela sempilo abanye begula besezindlini. Iningi labantu lisola umanisipala ukuthi akangathathi amanyathelo aqinileyo okulungisisa lolu dubo lokhe lesi sihudo siqhamuke kuleli dolobho. Isakhamuzi seluveve umnumzana Ndaba Ngoma ongumgcini sihlalo ka ward 15 ngaphansi kwebulawayo progressive residence uthi lokhe belinde ingcazelo kumanisipala.
Lolu ngodubo lwamanzi lakathesi icouncil sifuna ibuye isicele ukuthi vele okwenzakalayo emanzini abasinika mhla ka-17 May kwakwenzenjani, ngoba kusukela mhla ka-19 bethole iripoti ukuthi amanzi lawo ayele problem ayenuka amasuwa. Kusukela lapho uzobe lamhlanje impendulo asikayitholi kubo. Bona lokhu becathe behambe besetshengisa abantu izingadi, besetshengisa abantu imithombo yayivele ikhona nini lanini, yathi nalokhu akusiphathi.
Igqwetha lakobulawayo ongene umhlangano walamuhla wodubo lwamanzi unkosikazi Nikiwe Ncube Chabalala uthi le sekuyindaba osokumele ikhangelisiswe hathi ngukhansili kuphela kodwa ngumuntu wonke.
Udubo lwamanzi sekuyindaba esihluphe kakhulu kobulawayo esimele ikhangelisiswe kakhulu, especially izakhamizi, i-civic society, i-local governance, kulawayo council zinwa le government. Indaba le isihluphile ngoba nxa sekule mpilo zabantu esezithe zalahleka indaba yamanzi sekuyindaba okumele ikhangelisise kakhulu ngesiqubu, ngoba ukufa kwabantu kungesonto enhle and kuyinto futhi esingathi i-problem ele-solution. Ngakho sekumele sibone ukuthi ku-solution yethu senza njani ukuthi siqondisise indaba le yamanzi.
Omunye wabaqoqe umhlangano walamhlanje osakhulayo wakobulawayo uMichael Ndiweni uchaza isizathu sawo.
Ye, esekuzamayo ukuthi sikhangele abantu abalubuchopho kobulawayo, indlela buchopho zakobulawayo zihlale phansi zicubungule indaba le, kubonakala ukuthi kuyini okungenziwa. Kukhulisana lo council lezakhamizi, sibona ngathi wasekule mgoqo esikhona sokulokuphosana ngamatshe sokukhona. Ahlanganisa abantu abangani balobuchopho abacabanga abangazama ukuba xazulule lolu daba kulunge siqhekise impilo zabantu. Siyazi ukuthi impilo sezilahlekele ezinye, abantu abanye batshonile ke, but ke sicabanga ukuthi ngxenye abantu bengahlala phansi bakhulume ngenxa kuzaba labubelo. Siyazi kulobu nzima kakhulu ke emzini wethu kobulawayo.
Izakhamizi zedolobho lakobulawayo zibuye ngobuningi e-City Club ukuzohlanganela labanye emizameni yokudinga indlela zokulungisisa udubo lwamanzi aphuma ezimpompini engcolile njalo enuka okusobala vele ukuthi akalungelanga ukunathwa ngabantu. Abekhansili baqoqe owabo umhlangano ngeviki endlule lapho abathembise khona ukuthi baphakathi kokukhangelisisa lolu daba. Ikhansili yedolobho lakobulawayo ibhekane lodubo lokusilela kwamanzi okwamanje izakhamizi ezinye ziyawathola amanzi kuthi ezinye zingawatholi okwesikhathi eside. Labo abawatholayo ezimpompini sebebathola kanye ngeviki, kuthi labo vele abangawatholiyo ezimpompini ikhansili isibalethela emizini yabo. Umuzi munye ngamunye usabelwa amagabha amahlanu amanzi ngelanga. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live Talk lamuhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa izizalwane eZimbabwe esihlala kwamanye amazwe, kodwa likhumbule isihlobo alisozele nelize ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yegcikwane le-coronavirus.
Iziphathamandla ezibona ngezempilakahle eMelika ezigoqela uDokotela Anthony Fauci sezixwayise ukuthi kungaba lokuqonga kwenani labantu abahlaselwa ligcikwane le-COVID-19 eMelika, njalo inani lasebelalisiwe ezibhedlela ngenxa ye-coronavirus liyakhuphuka emadolobheni amachumi amabili lambili. Ukusabalwa amavoti eMalawi kulandela ukhetho lokudinga umongameli kulelo lizwe olubikwa belukhululekile ebezithobelene nguPeter Mutharika ongumongameli noLazarus Chakwesa owebandla eliphikisayo.
Isizalwane seZimbabwe esathuthela kwele South Africa unkosazana Sinanzeni Sithole osebanjwe umkhuhlane we-coronavirus ukhuthaza ezinye izizalwane zakibo ukuthi ziqaphele kakhulu ngoba lo mkhuhlane udla amahawulo. UBenedict Nhlapho siphalo ludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Unkosikazi Sinanzeni Sithole ongumongikazi esibhedlele esimeleyo eJohannesburg uthi ukusondela kwegciwane le-coronavirus kuye kuqale ngemva kokuba omkhulu wabo kuleso sibhedlela etholakale elale gciwane. Uthi labo ke njengesebenzi bacabanga ukuthi bayihlolwa kwatholakala ukuthi laye uselalo.
I'm on medication, I'm on ama antibiotics that I have been changed twice. Ngiyaphuza i-vitamin C, i-vitamin D. There are social workers pulling my hand. Ngiku-isolation endlini.
Uthi ke lo ngumkhuhlane angafiseli ngitsho lesitha sakhe.
Abanye bathi i-corona ayikho. Bathi mina ngiku-situation yakhona. Umzimba wami ubabuhlungu kwesinye isikhathi ngikhathalele pain ikhanda. Njalo kubuhlungu ngoba ozokuthengela ukudla, ukuthengela ukudla kubeka emnyango. Angangeni endlini akubona ukuthi uzwa njani. You are just on your own. Let's be responsible, guys. Ngiyalithanda lonke, ngilifisela okuhle.
Uma Sithole uthi ukuyahlolwa uma ucabangela ukuthi ulale igciwane yikho ungasindisa impilo yakho.
I'm depressed. I'm sad because angikwazi ukuphuma phandle. And abathi iCOVID-19 ayikho, ikhona, iCorona it's there. And njalo I would love to encourage ukuthi ungaba nama symptoms like ukushiselwa, idaria, ikhanda, iflu, hamba uyotesta.
Unkosazana Sithole uthi uhlaselwa yilo mkhuhlane kumthiye lesifundo esikhulu.
Lami, I'm one of those people abebezile ukuthi akuna corona, i-COVID-19 hayi into yabelungu. Ngiyabona ukuthi abantu bale stigma sokuthi kuthiwa khona i-COVID-19 ngiyabelungu. That's not true.
Isizamo seZimbabwe umnumzana Dumisani Leya ofundele ukucubungula ngemikhuhlane esegazini uthi likhona legciwane njalo okuzayo kusase kukhulu.
Igciwane le-COVID-19 liyinto ekhona and eliqiniso ebulala abantu. Kukhona abantu abadlulisa amanga ngokuthi kuligciwane elingekho. Igciwane leli likhona kusakukhulu okuzayo, baningi abasazohamba.
Kanti ke unkosazana Sithole uthi zivikele kodwa uphinde uzilungisele ukuthi lawe ungawuthola lo mkhuhlane.
Ungatesta positive to COVID-19, tshela ohlala labo ukuze bakuncedise. Njalo kube le ndlela yokuthi ube isolated. Ngoba mina as it is ngiyedwa la, ngihlala ngedwa. On isolation, but there are people holding my hand so being checked ukuthi uzwa njani.
Sebesedlula izinkulungwane ezilikhulu over 100,000 asebehlaselwe coronavirus kwele South Africa. Asebebulewa yilo mkhuhlane sebephezu kwezinkulungwane ezimbili over 2,000. Melotulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Namuhla kuhlelo lwethu esixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni. Sixoxa lomnumzana Vusumoses Banda, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum. USibanda usitela ngesimo segcikwane le-coronavirus kwele South Africa osekubhubhe abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2,000, okulinani eliphezulu kulamazwe wonke awezwekazi le-Africa.
Empeleni isimo lapha e-South Africa asisihlanga. Umumo wegcikwane le-corona kubonakala ngathi uthanda ukuba mubi kakhulu. namhlanje sivuke nje ekuseni siku 106,000 abantu asebejwana banomkhuhlane, kanti ngenxa yokuthi kuyagodola ivile ezilolu bekubanda kakhulu, kanti lo mkhuhlane lobathanda amakhaza ngathi kusazoba kubi. Kanti nabo ababhekileyo kwezempilo kususela kungqongqoshe bathi lamaviki amabili esiya kuwa nobungozi kakhulu, ngoba sesingazibona sesisimeni sakubo Italy noSpain.
Zona izizalwane zeZimbabwe ezihlala khona ngapho kwele South Africa ziphila njani? Sizwa kuthiwa sezisenelisa ukuthi lazo zithole uncedo oluvela kuhulumende weSouth Africa. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Izizalwane zeZimbabwe akukabilula ngoba lesi simemezelo sokuthi zithole usizo yisimemezelo ebesivele senziwe naphambilini kulabo abangama-refugee nalabo ababele beyisebenzela kodwa besebenzisa amaphemithi, kodwa bekunzima ukuthi bayithole imali yama-TERS le siyibiza nge-UIF. Nakhona bekuyukuthi bebesebenza imali okufuneka bayithole ngoba babeyidoniselwa ngesikhathi besebenza. Ngokunjalo leso simemezelo kasikasho lutho nje, asithi shu. So sesibona ukuthi sesenza umahluko ma kuyukuthi laba bantu sebeqala ukuthola leyo mali, ngoba abantu bayabhalisa amagama kodwa bengatholi impendulo, bengatholi imali.
Belokhu bebaningi na abadabuka eZimbabwe asebefuna ukuphindela ekhaya, njengalokhu esike sakubona kusenzakala kunyanga kumbe singathi thina kumalanga amalutshwana edluleyo?
Ngendlela esibuka ngayo amanani ngathi ehlile, laba kade befisa ukuza ngathi ngemva kokuthola imininingwane yokuthi kwenzakalani mabefika ngaphezulu enkambeni, ukuthi bafike bagcina abanye kubuka sengathi bayagula khona lapha emabhoda lapha abagcinwa khona endaweni zokuvalela, ukuze basike ukuze babonakale ukuthi abanamkhuhlane nokuthi ukudla kakutholakali kahle kahle. Kubonakala ingathi izinga labantu elithanda ukuhamba selilathi ukwehla kancane, kanti njalo njengoba iSouth Africa nayo iku level 3 abantu sebeke bazame bayiphilaphilise ngokuthi benze lokhu nalokhiya, kungakho inani labantu elisafuna ukuphindela eZimbabwe selincane kakhulu.
Akula mizamo enziwayo na ukuhlola abasukayo khona ngapho besiya eZimbabwe bengakasuki, njengoba sibona inani labo eliphezulu kakhulu nxa lifika eZimbabwe litholakala lilegcikwane leli hele coronavirus?
Empeleni singathi abantu laba basukayo akukho okuke kwenziwe mhlawumbe ukuthi babheke ukuthi bangabe benayo na imikhuhlane, kodwa endaweni abahlala kuzo kujwayelwe ukuthi kube ne-screening kubonakala ukuthi laba bantu abanamkhuhlane. Kanti akukabi khona futhi ngokusemthethweni ukukhulumisana phakathi kwahulumeni weZimbabwe noweSouth Africa mhlawumbe oweZimbabwe kumbe okwamanye amazwe esisho ukuthi cha abantu abasuka ngapho basuka sibafika ngapha benomkhuhlane, yinto nje esiyifunda kumaphephandaba, kodwa akukabi khona ukukhulumisana ngempela ukuthi cha leso yisisimo okungenza ukuthi mhlawumbe labo bantu baze bahlolwe. Kungakho sithi asazi ukuthi okwenza bengakhulumi bangakusho lokho labo hulumene kuyikuthi mhlawumbe kuneqiniso kulento abayikhulumayo kumba kunaqiniso, asazi kahlehle lapho.
Umnomzana Vusi Moses Banda umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270 laku 9885 kHz kushort wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm silakala ku 909 medium wave laku 4930, 6040 laku 15460 kHz kushort wave.
Kwezemidlalo umqondisi weqembu lomdlalo owe-taekwondo ele-Panthers Taekwondo Club uVusi Muzi Ncube uthi umkhuhlane we-coronavirus usuphazamise kakhulu inhlelo zabo zalonyaka. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Ncube Ugogo uthi kuza kuba nzima ukuba ilizwe leZimbabwe lihambise abadlali kumncintiswano engaba khona lonyaka ngoba inhlelo zabo zihle zamiswa sekuqhamuke umkhuhlane we-COVID-19.
I-COVID le isibulele man ngoba ungacabanga ama-plans abesiwayenzile for 2020 and ucabange lesikhathi isidrege kakhulu. Thina e-Panthers Taekwondo Academy every 6 months siyenza i-get together. Besiplane i-tournament ngo-June and akusayenzakalanga khona lokhu. Kusilama region 5 games aseLesotho ngoNovember futhi so lakho kuyayilahla.
Iqembu lePanthers zalile ngatsha ezilitshumi lantathu edolobheni lakoBulawayo njalo uncike uthi bekumele bayesungula iqembu elitsha edolobheni lasezishabane ekupheleni kwenyanga kaMbimbitho. Ensukwini ezedlule ugatsha olulawula ukuqhutshwa kwezemidlalo kweleZimbabwe olwe-Sport and Recreation Commission luthule uluhlu lwemidlalo esivunyelwa ukuba ingadlalwa kodwa umdlalo weTaekwondo awukho kulolo luhlu ngoba wona kuthiwa abadlali bathintana kakhulu. Uncube uthi alubabe SRC bengabavumela ukuba bazilolonge nje kuphela.
Ngani kumbe at least kuyavunyelwa ukuthi bengasinika ama-community halls amakhulu ngendaba ze-social distancing kumbe sivunyelwe ukutrena ku-open space phandle ngale ngoba ungacabanga ukuthi noma singavula kathi anytime soon indaba yama-maski lama-social distance kithi kumashalatsi ingasikhawada. So kulobunzima.
Iqembu le-Panthers Taekwondo Academy liqeqesha abadlali kusukela kwabaleminyaka yesithupha. Minyaka yonke leli qembu liba lomncintiswano ogoqela abadlali abaphuma kumaqembu alo asedolobheni lakoBulawayo. Liphinde njalo libe lomncintiswano ongenwa ngamaqembu aphuma kumagumbi amane elizwe leZimbabwe. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo nguJoseph Njanje.
Sobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inani lasebetholakale belegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe selikhuphuke laya kwabangamakhulu edlula amahlanu 525. Abe-MDCT bathi abe-MDC Alliance sebekhweze emthethwandaba we-High Court udaba lokumisa ukuqutshwa kokhetho lwama-by-elections. Uhulumende usethembise izigidi ezedlula eziyisikhombisa zamadola 7.4 million eyokuphathisa kwenhlelo zokutholisa idolobho lakoBulawayo amanzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni ngo-half past 7 ntambama. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.
Lela wenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.